US Embassy le Amnesty International bake babhalela yini iBritain ukuthi ikhiphe laba babotshiwe eBritain beprotest? Ngoba nxa bengakatsheli bona, they should not pretend to be champions of democracy when it comes to Zimbabwe. They should let us run our own affairs as we see secure for our people, fit and secure for our people. I government cannot watch abantu abayiphula umthetho ngoba kule US Embassy ezavala i-ultimatum ukuthi abantu bekhitshe. Abantu bayiphula umthetho, uhulumende ukubonile through the security apparatus kule evidence yakhe iyabe iqinile against abantu bona labo. So laba bona nxa bengela i-evidence bengakwazi ukuthi kwenzakalani, akumelanga begijime ukubana bethi abantu bekhulume.
Abanye bakhala ngokuthi abantu bemzini abezayo laba abesadiki babenza ukuthi kube lokubotshwa kwabantu okunje, besithi nxa kusiba labantu bemzini kuyamiswa na amalungelo abanye ukuze kwamukela abantu bemzini?
It's actually the other way around. Abantu laba babotshiweyo bona nxa kulento efuna ukuyenzakala eZimbabwe, kumbe kulabantu abemzini ababuyayo, kumbe kulento esuke kuyihosta, into esiyaziyo ukuthi bayaqalisa idrama yabo, bayaqalisa uku-eta bekasa ukuba ngumsindo, bekasa ufuna ukuvusa umsindo, kwesinye isikhathi beqamba umsindo ukuthi bagidnetshiwe, kwesinye isikhathi beqamba amanga ukuthi betshayiwe, besenzela ukuthi ilizwe libe lamadaka lingcole.
Abanye bathi uhulumende usesethusela abantu ikakhulu abalwela amalungelo oluntu, bathi kubonakala izimota zamasotsha lendizamtshina ezipatrolayo, besithi lokhu sekuyikwethusela uzulu.
Ngawufuna ukwenza into embi yethuka, ngawafuna ukwenza into embi yethuka. Abantu bazihambela sibili lapha santando every day, bayazibona bazidlula ngoba akula nto embi afuna ukuyenza. So wena nxa kulalokhu okubi ofuna ukukwenza, kumele uyethuka.